ekhuluma lequla la bezimbabwe eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso ye-CSCJF unkosazana Abigail Mphambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uZulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Mphambi ufuna abasemazweni bancedisane labasezimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe, abameli bedale lephalamende, omeya lamakansila benze umsebenzi abawukhethelwayo, hatshi ukuphosana ngaqatha kubangwa isikhundla. Othumzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba yindlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni.
Abantu kabafeli okunye ababhekane lawo kumbe sithi abakuchabangayo ngaphandle kwepolitics. ETC. So, 38 years after independence, ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians besenza ukuthi silwe kumbe silwele bona, hayi lokho sithi hatshi.
Wabona uqoqo kwenhlelo zalinhlanganiso emazweni umnumzana Mehluli Dube uthi njengenhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo kukhulunywa ngazo nxa kulokhetho kuphela, kuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo.
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho lapha ahleli khona, abe nenhlala kahle, abe nempila kahle, sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho.
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye-All Diamonds kwele South Africa unkosazana Lisakazi Maphoma laye ukhuthaze abezimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya. Inhlanganiso ethi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU-PF ikhale nge-Movement for Democratic Change, kuthi njalo MDC layo ikhale ngeZANU-PF. Ithi ZANU-PF yiyo ekuhulumende, ngakho-ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende. Ithi ngokufanayo MDC yiyo ekhokhela amakansili emadolobheni, ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Numero 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.